kuyadanisa ngoba esikuzwileyo namhla kutshengisa ukubola okukhona elizweni, ukubola okungenza ukuthi lanxa sikhuluma nge-new dispensation, nxa kungalungiswanga kungenza ukuthi ama-investors laba babuya le-foreign direct investment babuye basibalekele. Kukhomba i-political interference ngoba clearly uChivayo wayengelala bank guarantee ukuthi anikwe itender enjalo ukwenzela ukuthi nxa sokule problem abantwana beZimbabwe benelise ukuclaima imali yabo against that guarantee.
Ukuyino sokuzakwenzakala ngeproject eGwanda le iyaqhubeka yini njalo ikhampani kaChivayo yona imingaphi, ngoba sibonile amagqwetha alinkampani esithi uChivayo yisisebenzi nje kuphela kalasabelo kuleyo nkampani, kodwa yena ekuwala lokhu esithi ulesabelo ule 50%.
Ye, ubebike ukuthi ule 50%, njalo sithe simbuza ngalolu hlelo ukuthi luyaqhubekela phambili yini, waqhamanda. Kodwa ekuqhamandeni kwakhe okuphume kuye ukuthi uhlelo luyaqhubeka. Kodwa uzakhumbula ntungamili ngaphambilini ukuthi abe-ZPC ngokwabo bake babika kuyo nali committee yephalamende ukuthi uChivayo lekampani yakhe kabasekho kulolu hlelo, they are actually on the ground bona abe-ZPC, okuyikho kukhomba ukuthi bebesithi useyehlulekile. Ngemva kokwehluleka kwakhe sebetake over. Laye ukubikile ukuthi ngemva kokuba lohulumende omutsha i-bank guarantee besokusobala ukuthi angaze akayithole, so ucine esedinga ukuthi i-ZPC ibe yiyo ebhadala ama-contractors akhe directly from their pocket, hhayi ukuthi yena abe nguye obhadalwayo abesebhadala ama-contractors.